kwanza manje eZimbabwe ukuthi ukukhulume ngendlela ngeopposition uqala laba abalandelayo ngiyabantilisa sokuba siharare njengoba ngireza le ndawo andele yashaba indaba enzima kakhulu ukuthi opposition ikhona opposition ikhona yebo but six times the same opposition although yayitshintsha amagama ilokhu isiwa izalo kodwa bayilandela abantu kuthi ungathiwena akuvuseli yanentsha baze bethi uletherathwena awubona ukuthi laba yibaqakathekileyo ma ubabuza ukuthi kathi ba beqakathekile njengoba sebedluze six times mahlanisa sibuyela zekla kuthangirayo kwenziwani ngabo bakholisa bazotelelanga abantu be-opposition kule sayidi leyi bekubonayo khonokho eyabochabango isikalileke yona manje kube isikima izama ukuthi layo izenzibe relevant uhlupho nje ngama-politician abakwenza umbangazi ukuthi bagcina sibekhohlwa sibezendlela kubona kodwa ngalesi sikhathi ngathi ngama-features ama-opposition akabi le-direction oyenzela ekhaya ukuthi bafuna ukwenzani and ayizayithi njengoba ngithilo labanye bavela kathani kulokhu besenza semzini kodwa kungelanto ethintayo
mfundisi moyo sile lapha mnumzana Ndlovu uthinte umnumzana Chabango sixoxelayo kulo msakazo esithi sebefuna ukuthi bekhulumisane lebandla leZANU-PF kubunjwe uhulumende womanyano uboni kani lokho kungasebenza yini sikhangela ukuthi labo bangelinye icila isikho ukuthi babambene njenge-CCC
ya sisakuzwa laloba nje kuseyiroma kodwa sisakuzwa kusesengamahemuhemu sazi ukuthi yinto ezaphumelela yini kumbe kuphuma kuye kumbe kuphuma kibo bonke sebexoxisene kodwa thina njengezamabandla esivele sihlala sikukhuthaza ukuthi ngani abantu bonke nje eZimbabwe jikelele bayadingana sifike esigabeni sokuthi we find one another nxa sifuna ukuthi siphumelele kwezopolitiki ezigcina zi-affecta le economy akunamuntu ongakwenza eyedwa sifisa nje ukuthi ngani abantu bonke nje bayabambana kodwa nanxa kuyikubambana ibe yiyana e-very inclusive ekhangela umuntu wonke kungabi lesekana kuphela ngoba lokhu kungagcina kubangela ukuthi engxenye kugcine kusiba lokuxabana okuqhubekela phambili sifisa nje ukuthi ngani abantu bayabambana okugenuinely okugoqela wonke umuntu ngoba vele leli lizwe alingeke lakhiwe ngumuntu oyi-one kodwa abantu bonke bangabambana okugenuine yikho esihlala sikukhulumela lesikukhuthazana
mnumzana Ndlovu ubona ingani uhulumende womanyano engasebenza kathesi
okuqakathekileyo vele elizweni nakuzo zonke indawo ikuthi abantu bathole ukudla bathole namathuba okuthi bazithuthukise so ama-politicians e-Africa ama-politicians eZimbabwe umuntu maye afuna ukuthi athathwe avele andlela kuba selfish so into eyodwa nje engasiza abantu ku-politics because i-politics eZimbabwe isiza kakhulu ama-politicians kodwa i-politics engasiza abantu yiyo nto yokuthi ama-politicians la abanjwa kotshanje ngomsila akudonse esiya phambili wonke and khonokho kuza in the form of i-government of national unity so ingasebenza umbuzo engihlayo ukuthi bazeyivuma yini bangayimanipulate ukuthi basebenzele bona ngoba ngama-politician eZimbabwe avela ayibeki phansi leyo ndaba yokuthi bazicabangele bona ukuthi singayenza so sizatholani umuntu ukuthi bamcabange uprofessor Jonathan wakade ekhuluma kwenye ilokhu i-platform wathi yena eZimbabwe 75% you know what I mean scientists researchers bazokunikeza inamba wathi 75% of abantu beZimbabwe are not catered kuma-manifesto ama-politician uma wabala deeply uzakuthola ukuthi abakho so ezimbabwe ukuze bathole nje okuncane okuyizibucubucu kungayenziwa i-national unity kuba lokuthulanyana la bese begijima balongele bathawabe izinto bagijime balime bagijime bathole lokhu nalokhuya kodwa ayisiyo i-ideal politics leyo asingabiyazi iliyana neku-compromisa and ifanele ukuthi bekhona makuye ngoba iyi-opposite yale abathi ukhelisebethebe abathi ngeshona ekubikazeti which eyo vele selfish kakhulu ngoba maye sithela khona abhalisebethebe yenula abamganda aba-overseas abamsizayo ukuthi athole ukudla kwakhe abantu abakhe kodwa laba abathelele itebetebe luntu lololo luyilo futhi olosuka lisiyayijayiva kumarali gqoka ama-t-shirt ama-rr siyinto kuze neyabo kuphela abayitholayo from i-politics lokulandela ama-politicians yebo ingasebenza kancane noma nje ayisiyo i-US idingayo manje sithi sajula mpela sifuna ukulungisayo.